Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 24 kuNhlolanja 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ina umhlanga wesemsebenzi. Lokho kunye ukuthi kuthwaya ngale virus emthetho we-cyber act. Ngokunye lokho bayathiya.
Amapholisa namhla abophe intethela izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga emethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla odlakela.
Ngesikhathi sebetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa yi-advanced state of decomposition. And kubo-Stilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotsheketha.
Omele eleZimbabwe vele South Africa uthi babambisana nohulumende wakulelo lizwe ukudinga izihlobo zabotshekesha abafela emgodini eStilfontein. Siqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la abeke phansi izikhali. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa namhla abophe intethela izindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imibiko ephehla odlakela ngemva kwengxoxo yakhe lelunga le-ZANU-PF Central Committee uMnumzana Blessed Geza. Yena okhokhela abalwa impi yenkululeko abathi kumele umongameli Masamnangagwa asuke embusweni ngoba esehlulekile njalo ekhohlakele. Umhlanga uzalala esitokisini Harare Central Police Station abesemiswa enkantolo kusasa. Amapholisa athi umhlanga wephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act kungxoxo ayenza logeza mhlaka 27 ngenyanga edluleyo lakwenye njalo ayenze mhlaka 11 kulinyanga. Inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi amapholisa abuzisise umhlanga ngomsebenzi wakhe kanye lengxoxo zakhe logeza. Ugeza layo udinga amapholisa phezu kwamacala abalisela ukuthuka uMnangagwa, elokuthoshozela odlakela kanye lelokuntshontsha. Umhlanga yena uqale ukudinga amapholisa ngolwesihlanu kodwa uhambe wayazinikela namuhla ngoba esithi ubengezwa kuhle emzimbeni. Umqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube utshele iStudio 7 ukuthi bayakusola kakhulu ukubotshwa kukamhlanga.
Udaba lolu luyasihlupha ngoba njengoba ngike ngakhuluma ephambilini ukuthi bamhlukumeza yena umhlanga wesemsebenzini. Lokho kunye ukuthi kuthwaya ngabe virus emthetho we-cyber act. Ngokunye lokho bayathiya njengomuntu okwetinhlane ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi kwakumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu olendaba. So ngithathele izindaba kwakumele exoxisane layo ugeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba oluzelwe wafika ekuthini kumele elale phakathi. Akunjalo. Yikho nje ukubona ukuthi amanye amazwe atsho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwemthethele zindaba. Kubi sibili sakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathela izindaba. Uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe.
Hayi, lapha uluma ephozisa umongameli. Kuyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana nalokana langesikhathi kusa uMgabe. Abathe bafunda baphambili entweni zentathelo zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona is change without change, is change without change. Kumukhala sakubonayo
Umhlanga uthi kezwe kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini uthi ningalokho
hayi phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bedinge ukuthi bizwe ukuthi umuzana ugeza unga ukuthi beze bethole umkhondo wakhe ebelandela yena umhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza ukugeza abaningi bebengamayo sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane lo mhlanga.
Umnumzana Njabulo Ncube ngumqondisi wenhlanganiso yabahleli eZimbabwe National Editors Forum ubexoxa ecingweni lotungameli Nkomo weStudio 7. Omele ele Zimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamatsiriphi uthi babambisana leziphathamandla zamazwe la ekuvezeni amagama abotshekesha abafela emgodini weStilfontein lapho abahlala khona isikhathi eside besesaba ukuphuma kulandela ugonjolozelo kwabo ngamapholisa. Kwabhubha abafika phose 193, izidumbu zabanye babo zathathwa izihlobo okwamanje kulezidumbu ezingaziwayo. UHamatsiriphi uthi bazama ukudinga ebantwini eZimbabwe okuzanceda ekwenzeni okuthiwa ngama DNA tests. Ezinye izidumbu zabadabuka eZimbabwe, South Africa, Lesotho, leMozambique sezathathwa izihlobo. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Bongani Mkhwananzi okwenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Kuba nzima kakhulu ngoba abanye ngesikhathi sokubetholakala imizimba yabo isikulokhu ngesingisi okuthiwa i-advanced state of decomposition and kuboStilfontein kwabe kungamaqembuqembu amaningi abotshekesha asikho ukuthi bonke bebesazana ukuthi lowo mbani. Yebo laba abazanayo kucisha kube lula kodwa still phela ukuthi umzimba uziphiwe abanikazi kumele kuverifywe beyond doubt ukuthi lowo muntu elisitshengisa yena nani ngoweni.
Ye, sizwa njalo kuthiwa kulabanye ababanjelwe emgodini eRutherford khona ngale ababangikhona badabuka eZimbabwe liyenzeni ngakho khonokho?
Sikhuluma nje namhlanje besitheza imeeting nama-families alabo bantu e-consulate sizama ukulubeka lolu daba. Udaba lwakhona lu-tricky njengalona lwase-Stilfontein ngoba i-issue ebankulu even ku-government ye-South Africa ukuthi abantu basuka bengene emgodini eyabeka yayisiyivaliwe ukuthi kungabi lo muntu ongenayo. So even nama-rescuers kuba yikuthi bayasho ukuthi nabo i-safety yabo abayikhe lapho and manje i-government kunzima ukuthi nayo ithi inikizela ngama-rescuers angagcina nakho sokule-secondary disaster futhi ngesikhathi bezama ukuseva i-disaster. Kumanje khonapha ngoba lesiga senza mhlaka 22 November abasurvivayo bathathu abanye sebesaziwa ukuthi bashona abayi-10 laba kwaziwa yibo esizama ukuchelela bona uncedo lokuthi kurescue. Kuba a very complex thing even between ama-governments on how to work this out ngoba i-government ye-South Africa nayo kuyabe kubukeka ku-reckless kuma-families ama-rescuers ukuthi kanti yona ithethe njani ama-rescuers iwaphosela emsebenzini obonakalayo ukuthi lawo ma-rescuers nayo so kuba naleyo nto nje ukuthi from a distance umuntu sengazitshela ukuthi abafuni ukunceda but kumore complex ukubakhipha labo bantu than it looks from the surface.
Lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi esikhulumele senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxa loGibbs to Studio 7 eseJohannesburg. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uvule ngokusemthethweni indawo lapho kuzasungulwa inhlelo zokuthuthukisa amagetsi lokwenjiwayo elizweni njalo uhulumende wakhe uthi kuzathuthukisa umnotho welizwe kudale ile misebenzi. Uhulumende uthi uhlelo lolu olwe-Shintal Palm River Energy Metallurgical Industrial Park olubiza amadola i-$3.6 billion njalo oluphakathi kwakhe lenkampani ye-China lubonisa ukuphumelela kwemizamo yakhe eyokuthi osomabhizimusi bamanye amazwe betshale imali yabo kweleZimbabwe. ukuhlaziya lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele uMnumzana Thembelani Dube ongumsekeli kamgcini isihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust.
I-private public partnership kumbe ukubambana kwahulumende lezingatsha kumbe inkampani ezizimele zodwa yinto eqakathekiswayo ekuthuthukiseni umnotho welizwe leZimbabwe. Ngakho ke nxa kuthe kwavulwa inkampani enjalo sikhangela ukuthi ilethe impucuko lokuthuthuka kwezigaba ikakhulu lapho leyo kampani evule khona, sikhangela ukuthi abantu bancedakale kakhulu njalo abantwana bakulezo zindawo lapho ikampani yabo ivule khona kube yibo abaqhathwayo kuleyo msebenzi ezathi ivuke lapho, ngoba siyakwazi ukuthi esikhathini esiningi singabungaza sibonge kube sokusiyathathwa abantu abavela khatshana kube yibo ke abathola amathuba okuthi basebenze, kube sokusibangela ukuthi labo abantu bakuleyo ndawo bangabona uncedo lwayo leyo kampani. Ngakho ke sikhuthaza kakhulu ukuthi nxa sokuthe kwavuleka amathuba njalo nakekelwe labo bantwana abakulezo zigaba. Kuyinto enhle ezakwenza ukuthi izigaba zithuthuke, ilizwe lithuthuke.
Kuyini kahle kahle uhulumende angakwenza ukuthi inhlelo zakhe ezifana lalolu ziphumelele kube ngeleZimbabwe elithola inzuzo?
Sokumele ke uhulumende ananzelele kakhulu esingathi khona izindlela abantu abazisebenzisayo ukuthi bathathe leyo mpumela eyabithe yaphuma lapho eyimali bafake ezikhwameni, abophe kakhulu lapho ngabe kuvuza khona okungabe kubangela ukuthi abantu babandakanye ekukhwabaniseni le macala enkohlakalo, okuyikho kwenza ukuthi abantu bagcine sebezifakele ezikhwameni. Lokho kumele kuthuthukise izigaba, kumele kuthuthukise ilizwe. So kumele ananzelele kakhulu ukuthi inzuzo leyo etholakala lapho incedisa ilizwe, incedisa izigaba, incedisa izabelo, ngokuthi kube khona esingakubiza sithi khona yikuplaga kumbe ukuvala intutshana lapho imali leyo ecina intshungubale khona yayaphathisa esingathi khona ngabantu abangancedisiyo umphakathi ukutshontsha. Bangathola amathuba okutshontsha, bayantshontsha bazinothise bona. Ufica umuntu sehamba ngezimoto ezingu-5, 6, 7 siyathi izinto ezingu-10, 11, 12 abanye abantu behuba phansi ngeziswa.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe njalo engomsekeli kamgcini isihlalo weBoard yeRural Communities Empowerment Trust, ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 koBulawayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UPope Francis oselensuku ezilitshumi elaliswe esibhedlela kwele Italy kubikwa ukuba ulesifo samaphaphu kanye lezinso. IVatican ibika ukuba uPope Francis ulele ngcono izolo kusihlwa njalo uyaphumula. Ithi abantu bazakwaziswa ngokuya kwesikhathi ngomkhuhlane lo. UPope Francis usethola umoya wokuphefumula kusetshenziswa amatanka awe-oxygen. Uhlangothile United Nations Security Council solunqume ukuba eleRussia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika iqhubekela phambili impi ephakathi kwele Russia lele Ukraine esingenelwe ngele Melika elizama ukuthi amazwe la akhumisane umlotha. Sokubulewe abantu abaningi empini le ogoqela abakubutho emazweni omabili. Umongameli Donald Trump uthi ufisa ukuba iphele impi le ngoba sekubulewe abantu abaningi kakhulu njalo kwasetshenziswa imali okumele ukuba incede uzulu hathi ukuthenga izikhali. UTrump ke waxoxa ngodaba lolu lomkhokheli weRussia uMnumzana Putin kanye lomongameli Zelensky wakwele Ukraine. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele iMelika sifike esigabeni sokuthi ilulungise lolu daba. Okukhulu ukuthi imali isisho iyashoda phela kuleli lizwe, sebezama ukuthi besise imali ezispendwa emazweni engaphansi. So yikho okuzaphusha ukuthi umongameli waleli lizwe akhulumisane leRussia ukuze impileyo iphele ngoba indlebo zakhona zwese isiphezulu okuzahlupha ukuthi iqedwa njani iUkraine izosala injani izosala ilizwe elibambeneyo kumbe kulomhlaba omningi abazoluza uthathwe iRussia yikho lapho kuzoba neproblem khona ngoba ngokuma kwezinto kathesi angibona ukuthi iRussia izawuyekethisa umhlaba lo esiwuthethe
kodwa ubona zani bangakhumisana nomlotha yini kumbe lapha akulalutho imeleke ezalwenza yikhuluma nje
hayi mina ngibona ngani iRussia la isifika esigabeni sokuthi iqede impileyo iphume kuyo ngoba nayo eyayicabanga ukuthi izakwenza akwenzakalanga yayicabanga ukuthi izotake over ilizwe kalula kodwa ke akusayenzakalanga silahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu lezikhali angithi manje sincediswa ngabo North Korea lapha so nayo ukuthi impiphele isipiya kufuna kodwa ke njengoba akulalizwe lifuna ukuyangiswa so angeke liphombe ukuyeka nje kanjalo
ye nxa sesibona ke eUkraine lingavuma yini ukuthi lilahlekelwe ngumhlaba kumbe liyabheja lisithi hayi lokho akusoze kubonakale
hayi ngokubona kwami ngibona ukuthi abakhokheli beEurope iEurope ezancedisa ke ukuthi either uZelensky uyavuma ukuthi noma isinqumo esizaphuma phakathi kweMelika leRussia singamphathi kahle asivume kumbe angasivume ngoba iEurope nxa imsekela uzalwise siyaphambili
Lo ngumnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago obexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eMelika. Iyanda imikhuhlane ebantwini bemaphandleni ewange ikakhulu kwabadala labantwana abagulela emakhaya ngezizathu zokuswela imali yokwelatshwa lokuthenga imithi. Unokuthaba Dlamini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esigabeni sehlanganani phansi kwenduna umvuthu sihlangana logogo uNakalavo oleminyaka yokuzalwa engamachumi amane lanhlanu 85 osasimeni yesibi sokugula kasenelisi lokuhlanganiswa inkulumo esikwenelise ukukuzwa ekhala ngakho ikuxaxamba kwamadolo kwazise inyawo lazo sezibanda kanye lokuzaxa nje umzimba.
Amadolo amusimi wasuka amadolo mama.
Ngemva kwalokho kasenelisanga ukuqhubekela phambili kunqoqo yethu kodwa udade wabo omlandelayo unkosikazi Florence Moyo laye osekhulile njalo engaphilanga emzimbeni uthi phezu kwamadolo uhlutshwa la yinhliziyo kodwa amaphilisi kawatholi ngemfanelo ngesizathu sokuba abantu abakhe kabasondeli emkhuhlaneni.
Into ezifunakalayo sibili amaphampa wona la. La mayo ukuza wona amaphilisi isepa yokuwatsha. Mina kangiphilanga. Ngile BP, ngile sifuba, amadolo, inyawo, njabe sikifuba. Ngaphansi amadolo la, leqolo.
Ukuze umthwalo ube lula, imuli le incediswa ngunkosikazi Khathazile Ndebele, obona ngezempilakahle esigabeni sehlanganani eBH 29, egezisa ogulayo, uthi imuli le ebhekane lakho kusemzini phose yonke.
Eklinika uzabuye phenduke nje ukuthi eklinika kuthiwa akula maphilisi, bambhalele ukuthi ngiyethenga. Manje mina kangilamali ngizayenze njani lendlala khona ukuze uye eklinika kukhatshana nga uhamba vele ukuthi uhamba ngenyawo uhamba 3 hours lokuhamba kakhulu kabe BP ama HCT awakho ngihambile last week benikamakhadi awesibini zami ukuyabadingela endlovu ngaphenduka lawa ngakuya la ngasuka abanika athi manje nxa sinika uthi thina siyenze njani njengoba ngikhangele ngoba ngogogo vele kakhulu ngikhuluma soke abanathi banabo ngoba abalamali ukuthenga amaphilisi.
Usobhuku wehlanganani unkosikazi Bongani Mlotshwa laye ubhekane lomzukulu wakhe okhubazekileyo kodwa indleko zokumelaphisa zikhangele yena le muli.
Umntwana lowo wabelethwa wabuya ngoflatha uthe buye ngoflatha ikhanda lasalela mbijana kunini so waseze befosa ukuthethe.
Umamlotshwa uthi abantu abaningi abaphilanga esigabeni lesi kwande njalo labakhubazekileyo.
Indlovu ikhatshana isibhedlela esikhulu sikhatshana so siphakathi nxa ungela mali vele kuba nzima akula la mota yokuthi mbingaba khona imota engamthwala le mithi khona le sibhedlela vele ungazohamba itreatment yawubulawa umango itreatment iswele.
Ukhansela wekachechethe umnumzana Given Moyo uthi ulokudana ngendlela uhulumende yangaqhakathekisi ngayo ukuthuthukisa ezempila kahle.
Abaningi kakhulu lapha bayahamba besiye Zambia. But abanye bangkhona masevele Zambia sehledela. Yikubona sile ma cases abantu abakhona emakhaya, asebe ama bedridden bekhona emakhaya ukuthi ama home based care. But indaba ekhona yiyona leyo ukuthi alukho usizo olutholakalayo ema hospital. Ngikhuluma kanje ngiyahamba khona ngale ngafike hospital abantu bayangena bayaphuma bagijima benikana izimali bedinga izimali zokuyadinga imithi. Wesithatha isikhathi ukuthi udokotela azebe khona, udokotela ukade ngifike ngabo 8 kwaze kwathiwa ama-9 ngasuka ngama-9 kwathiwa udokotela ingqozi afika ngama-10 kwacatshangelwa lokhuya.
Inkulumo kamoyo isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment kuphenyo lwabo olwenziwe enyakenye oluveza izinga eliphezulu lemkhuhlane esabelweni seMathebelele North. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi phose yamane ekhulwini 39% baphila negcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yethukela enhliziyo, izithuthwane, ezinso, ufuba, ukugogeka leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle uMnumzana Donald Mochiri yehlule ngoba ebengaphenduli imbuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo seMathebelele North uMnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela izakhamizi yelupane esizahlonyiswa ngemtshina yonke, kodwa ukuthi nini akwaziwa. NginguNokuthaba Dlamini we-VOA News ngiseWange.
Zimbabwe.
Abantwana ababili abeZimbabwe baphakathi kwabantu abayisishiyagalolunye ababhubhe ngemva kokuna kwezulu lesikhukhula kweleBotswana ngeviki edluleyo. Abanye abeZimbabwe bazithola bengelandawo zokuhlala sebethembele kusizo oluvela kuhulumende wakweleBotswana. Ntatheli zindaba yeStudio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcwele.
Umphathintambo obona ngendaba ze-ofisi kamongameli kweleBotswana uMzana Moeti Moasa ugcizelele ukuthi kuze kufike umvulo sokubhubhe abantu abayisishiyagalolunye ababili bengabadabuka kweleZimbabwe. Ababili laba ngabantwana, omunye obele iminyaka emihlanu i-5 omunye elamachumi lasikhombisa i-17 abagalule emfuleni okuthiwa nguntshe esedolobheni le-Francistown. UMzana Moasa uthi uhulumende ozaphathisa imideni elahlekelweyo kanye lalabo abazithola bengelandawo zokuhlala.
The risk level has reduced.
Noma nje sekulobungcono, siyadana ukuthi silahlekelwe ngomunye ngesonto, okutsho ukuthi sekulabantu abayisishiyagalolunye asebebhubhile.
Kodwa iofisi yomeli wesigodlo seZimbabwe kweleBotswana ithi kayizange ithole isaziso esivela kuhulumende weBotswana ngokubhubha kwababili laba. Kune izulu eliningi ngeviki esanda ukwedlula kweleBotswana elibikwa lifike kumamilimitha phakathi kwekhulu elilengxenye 350 mm kusiya kumamilimitha angamakhulu amabili i-200 mm. Lokhu kubone iningi ogoqela abanye abeZimbabwe elihlengwa amasosha emzini engcelelane leHavroni lapho kule damu elikade selichitheka. UMnumzana Mwasa ugcizelele wathi noma nje isimo sesisiba ngcono, lokho lokwesaba ngoba izulu lakho uqhubeka lisina kusiyafika ekupheleni kweviki lanxa ukhale lokuthi liyabe selisina ngesilinganiso esiphansi.
While conditions have improved significantly, we must stress that we are not yet out of it.
Noma sekulobuvelo asikaphume engozini, indawo ezijeneyo lokhe zilamanzi amaningi, ngakho kumele siqhubeke sifake ilihlo.
UMnumzana Gudlwana Mkokomane wenhlanganiso ebona ukuphathisa uZulu ngezikhathi zobunzima e-Red Cross Society uthi abakhethi mhlobo lapho beseyabela abazithola bephakathi kwengxaki elethwe lizulu lesikhukhula.
The Botswana Red Cross Society had provided relief items to the evacuation
staff. Siphathisa labo abaphatheke kule ngozi ngokubanika okufana nengubo, ukudla, kanye lalapho abalala khona ukuze sibone ukuthi bathola usizo.
Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Andreas Banda uthi babone abanye abekhaya bephathiswa ukugoqela uhlengwa kwabasebenza emapulazini endaweni eseduze ledamu leHavroni.
Kukhanya abantu bonke bancediswa, sibile kungela discrimination. Sibone amasosha encedisa abanye abeZimbabwe ade beku-bad situation kwenye indawo outside iHaveron, babaphe even ukudla lendawo yokuhlala. kungela nkinga kungela discrimination.
Iningi labahlengiwe beliphiwa indawo zokulala kanye lokudla ezikolo zikahulumende. Elebhotswana lithi abantu abedlula inkulungwane lamakhulu esishiyagalombili 1800 bazithole bengelandawo zokuhlala. Kunani leli abedlula amakhulu esishiyagalombili 800 kungabantwana. Izikolo zavalwa ngeviki edluleyo kodwa kukhalelwa ukuthi zivulwe ngolwesibili. Inhlanganiso ebona ngendaba zabantwana omhlaba wonke jikelele e-United Nations Children's Fund ithi isimo lesi siphazamisa abafundi abedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha i-600,000. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sobe isikhathi sokuza imbono yenu lenabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 basakazi bethu abahle, lingabe linjani lonke mthwakazi omhle. Kubuhlungu sikubonayo sokudingwa nentatheli okuyiyo ebe ixoxa nogeza naye siphule umthetho okwenzakalayo kithi. UPaul Nyathi sethumela ithemba lakhe ukuthi limdinge ngoblessing uyenzeni ngoba umsebenzi wakhe lo uyenzileyo. Hayi, uPaul Nyathi mabaphume entweni zepolitiki bayenze umsebenzi wesipholisa nothi lokhu abakwenzayo. Angisiyeni intatheli, angisibezi umsebenzi wobuntatheli, kodwa siyakwazi ukubona into enhle ngerongo.
Linjani Studio 7, linjani Studio 7, ithanda ukudlulisa lokho kule sikolo laphayana abathi isigombingo SDA school esiselowa kwelo esiqotsha abantwana malanga wonke, balanga wonke. Sithi abazali ababhadali imali, abazali bazoyibhadala kuphi imali, beyithatha kuphi? Abasebenzi, kunendlala, bayasogola ukuthola ukuthi bona abantwana besikolo badle kodwa bafuna imali leyo ngama yusa. Bazowathatha pha amayusa bengasebenzi eAmerica. Abasebenzi eAmerica bazowathatha pha amayusa. Akula muntu osebenzayo emndenini kodwa kuthiwa abantwana ngababhadale imali. Lesi sikolo futhi siyabambela abantwana ama-results ka-grade 7. Asifuni ukubanikeza ama-results ka-grade 7. U-headmaster wangkhona igama lakhe bathi ngumbasera. Umbasera isikolo besibe sisenza kahle sisaphethwe ngu-headmaster kuthiwa ngu-Msibanda. Since wayeka laphayana isikolo simoshakele, sifile, sifile amateacher akhona alova njalo nje, alova njalo nje. Sicelekele sincede bakithi, sicela sincede.
Ye, ku-Studio 7 ngishona njani sazethu abasha. Ye, hhayi angeke simangale abantu sebehlala begijigijinyiswa kangaka yi-ZANU-PF Republic of Police. Vele ngomsebenzi wabo ubuxoxi babo vele buhamba kanjalo. Yikho ubona namanje baze babopha ujele bembophela ukuthi waye emela abantwana bephakamani school entweni esegcekeni esobala. Abantwana bezikhulumela bengafuni ukufunda i-history yamashona bebe bengabasemathebeleni. Namanje kathesi i-ZANU-PF Republic of Police ibhizi igijimisana le ntatheli engazange ikibe nese, engazange ikhulume lutho. Ifela nje ukuthi yabizwa la makhamera wayo ugeza wazikhulumela into afuna ukuyikhuluma kumakhamera. Kodwa bathiye ugeza ubuxoxi babuze ububona ukuthi kuhamba kanjani. Bathiye ugeza bagijimisana le ntatheli ngoba ugeza ngeke beze bemkwanise futhi bayakwazi ukuthi ngezinkulu ziyangeke beze bemkhona. That's how i-ZANU-PF Republic Police esebenza ngakhona. Yibo ubuxoxi babo la abahamba khona. Shame on you, shame on you, ZANU-PF Republic Police.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Live talk namhla sixoxa ngokuxokozela okukubandla leZANU-PF okulabanye abafisa ukuba aqhubeke sembusweni kungafika umnyaka ka-2028 okugcitshwa amahlandla amabili ombuso kaMnangagwa. Singeke sihlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapolisa namhla abophe intatheli lezindaba esebenzela iphephandaba le-Newsday kanye lomsakazo kamabonakude we-HSTV uBlessed Mhlanga amethesa amacala amabili okwethula imbiko ephehla uDlakela. Okwanamhlanje sizogqiba lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo ngudabukancube ngesithi lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.